Izisebenzi ezake zasebenza ebhanga lebank ABC eselathengwa ngabe Atlas Mara zitshengisele esigodlweni saleli bhanga emzini weMount Pleasant zisekelwa ngabenhlanganiso emela izisebenzi zemabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union ZIBAWU amapholisa ohlangothi lweRiot ebabhekile emi esangweni. Izisebenzi zifuna abebhanga leli bahlolisise isinqumo sokuguqula okwavunyelanwayo ukuba bazohlawulwa njani iholo lesigumula. Umnumzana Paul Muzaza ngomunye wabagunyulwe yileli bhanga engowake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi zebank ABC elizweni lonke ulandisa phezu kokubafuqe ukuzatshengisela.
So thina njengezisebenzi eziningi lapho zanyuka ipackage engafikiyo ngitsho i-1000 and khonapho abanye bangikhona babebolekile izimali ebank ABC ezifika kuma-8000 abanye ama-18000 bethenga izimoto bethenga izinto kathesi sebeyifuna imali yangikhona. Izisebenzi zangikhona zizayithatha ngaphi imali yona le yokubhadala?
Uthi iziphathamandla kuleli bhanga ziqinise amakhanda kusukela nyakenye lapho abagunyulwayo laba befuna kubonisanwe phezu kwalokho obekusenzakala.
Khona lokhu yana vele kuyasiqapula thina njengezisebenzi ngoba ngabona vele ama-values abo yokuthi integrity sibili ungayekela sithi thina i-charity qalisela endlini then siphuma phandle. Ngabona belahla abantwana babo njengalokhu thina sithi hashi.
Okugcizelelwe ngumsekeli womkhokheli wenhlanganiso yezibhawu umnumzana Afriginet Goto.
Hayi isigosi judgment yangkhona imali zangkhona zazilutshwane asikwanisi ukuthi abasebenzi lawa babhadala amalonjana. Last day sake sabuya futhi lapha but kawafuni ukuthi sikhulume.
Lezi zisebenzi zithi zizoqhubeka zitshengisela okwenyanga yonke ngomvulo zize zithole impendulo ezisuthisayo. Umkhokheli enhlanganisweni emela izisebenzi zemabhanga umnumzana Farai Khatsandela abanye baye bayanikeza incwadi yezikhalazo kuziphathamandla zaleli bhanga bephelekezelwa ngamapholisa ohlangothi lweRiot. Yemukelwe ngumnumzana Joseph Sibanda umqondisi waleli bhanga lanxa engasaphuma ngaphandle ukuze akhulumisana labekade betshengisela ethembise ukuyidlulisela phambili kuziphathamandla zebhodi. Okudanisayo isebenzi lezi zithi yikuba ibhanga leli liyala ukuhlawula imali zazo ngokuvumelana kwabo ngaphambilini kodwa lanelisa ukusekela amaqembu enguqu okubalisa ele Highlanders lele Dynamos kanye lohlelo lokuthuthukiswa kwabontanga ngemali eziningi kakhulu. Bezihlabela ingoma ezigcwele uthuthela lapho inkokheli ingene emahofisini ukuya kwethula incwadi yezikhalazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.